ungakhangela lawo ama-ballot papers, inani lakomlayo qoboqobo li-320,598 abantu abarejiste ukuvota. Ama-ballot paper akade evunyelwene ukuthi yiwo azasetshenziswa. Ngoba la ma-ballot papers ayengezelelweyo alinani eli-94,502. Abayikade bekhonale ama-election agents athi hayi kulungileke akubhalelwane phansi kuvunyelwane ukuthi kulama-ballot papers edlula inani labantu abarejistileyo ngenani elingaka. Ukwenzela ukuthi ungaba loluthize lawo mhlawumbe asetshenziswa bakuzwisisa lokho. Namhlanje kuthesu kusiyathathwa ama-ballot paper lawo ukuthi ahanjiswe-ke endaweni kuma-command centers ama-district. Bananzelela ukuthi kulama-ballot paper amanye asebuyile angama-duplicate ngoba izinto bebebhala phansi laba esiwathumileyo ama-serial number ama-ballot paper. Bananzelela ukuthi sokula manye ama-ballot papers njalo asebuyile okuthiwa ngama-duplicate. Ama-duplicate bekula ama-duplicate ama-ballot paper awebulawayo ise constituency ngade sokula ama-duplicate ama-numbers akhona lawo asema-ballot paper ayebulawayo sawo. Sasesinanzeleleka ukuthi kulokuhamba kulokwenzakali kuhle lapho. Sathi thina hathi lawo ama-ballot paper okuthiwa ngama-duplicate kahle avalelwe endaweni lapho okuza ukuthi athathwe akhiswe khona. Bathe bona kabenelisi ukuthi kube lolutho abangalwenza ngama-ballot paper lawo. Sikhuluma kunje ahambile ama-ballot paper lalawo ekade zivumelane ukuthi yiwo ama-ballot paper azasetshenziswa aye kuma-command centers ayehlukeneyo.
Khona lokho elikubone kwenzakala, kwenzakale koBulawayo kuphela yini?
Kwenzakale koBulawayo kwathesi sikubambe koBulawayo. Kungenzakala ukuthi kwezinye indawo kabakakuboni ngoba kabakukhangelanga ngendlela esiwukhangele ngayo. Kodwa sesithe emsebenzini wokufonela nginje ngihlezi lapha sidinga wonke ama-command centers ethu elizweni lonke ukuthi basazise ukuthi bakhangeleni baboneni ukwenzela ukuthi sincedise ukuthi sibe le information ezakubeka sobala ukuthi izekhi kungabexamalaze khona.